okwenziwe i-district kube sithi i-province ye-Midlands ukuthi hayi njengoba ama-councillors lawo i-recommendation ezahamba phambili ebadaleni ku-national executive iyekhulunywa ukuthi hayi njengoba nalithe alikuzwisisa ukwenza kwameya kumbe ukwenza kwama-councillors kona abadala bezasitha kumbe i-investigation committee dingisisa ukuthi kwakwenzakala njani then i-disciplinary action ile ndlela yakhona khona kuyalandelela ukuthi kuhamba njani okakathi awukabi lo luto olwenziweyo i-national executive iyahlangana kusasa maybe kuzakhulunywa ngendaba yonaleyo egwiri lamanye ama-areas kodwa okakathisi ngama-processes ayenziwa nje konapho nje lapho abakhona kuma-districts abo
kukhona yini ixesha lokuthi lingahlala phansi likhulumisane labo bona labo abetheswa amacala wona lawo okungalaleli umthetho we-party
savela sakhuluma thina sathi hayi asoze siphunga ukuthatha amanyathela singakwazi ukuthi kwenzakala njani so sifuna ukuthi bona ama-districts besitshele ukuthi kwenzakala njani ukuthi ipandla lifake umuntu wona ama-councillors ebesevotele omunye ongayisiwo ofunwa libandla konke loku afane kukhangelisizwe ngoba lingaphunga ukuthatha i-disciplinary action liyabe lingakwazi ukuthi uhlupho kuyini kufanele sikudingise size ukuthi kuyenzeka ukuthi umuntu lela amfakayo thina sabona ukuthi kasuze kwini yikho sagcina sesifaka omunye esambona ukuthi nguye ongawina nguye ongafunwa ngabantu konke kwaku-Victoria Falls konke lokhu sifuna ukuzwisisa ukuthi vele kwafika njani esimeni sokuthi abantu be-MDC bevotele umeya we-ZANU PF but kathesi asikaribile ripoti njengebandla so asoze sikhuluma ukuthi hayi sizathatha nyathelo bani singakwazi ukuthi kwenzakala njani so abantu bakhona ku-ground ngiyabona i-sector for local government babhizi bayakucubungula bazasinika iripoti ukuthi kungabe kwenzakala njani kwendawo ngendawo so amanyathelo azathatha okuhambelana nokuthi endaweni ethize kwenziwani akwenzelani kwenzakala njani.